Into eyenzakalayo eBrazil lapha lathi siyayisola ngoba ma abantu bevota bavotela umuntu abamthandayo and ma iyimajority kungela ukuqilana kungela ama-complaints amaningi during the ballot counting lani kumele abantu babe loku-accepta the results even iqembu lakho lingadliwa. Kufanana le mpilo zethu everyday, asinqobi everyday in everything that we are doing. Sometimes we win, sometimes siyadliwa. So hayi, ngisho abantu baka Bolsonaro odliweyo akade sebebanga umsindo babe lodlame khona ngale Brazil, hayi sithi hayi abayehlisa umoya. I-election siyaphela kathesi, sokumele balandele i-constitution yabo ye-Brazil, babe lo mongameli wabo olula lo winileyo for the next 4 or 5 years. So khonapho sithi hayi abantu be-Brazil abayehlisa umoya. Then umongameli uBiden usole khonokho ukuthi abantu bangadliwa sokufuna udlakema, hayi asifuni khonokho anywhere in the world. Kulomthetho emele ilandelwe lapho esihlala khona, lapho esisebenza khona, lezindlu zethu obaba lomama babe lomthetho ukuthi vele ma lokho kungavunyezwa then we follow that. Okwakathesi lokho esikubonayo, hayi lathi siyathi abayiyekeleyo behavior.
Nxa ukhangele umongameli Joe Biden wenelisa na ukwenza lokho okuthiwa yi-foreign policy, ubudlelwano lamanye amazwe, uyakwenelisa yini nxa mkhangele uBiden?
Mbona i-foreign policy kamongameli welizwe uBiden ukuthi yela uyazama, ngoba engena ehofisini for the first 2 years kwakule nkinga ze-COVID, le infrastructure development ye-America. So khonokho kwakuthatha isikhathi esiningi ukuthi alungise, ngoba sasikwazi ukuthi laphana sabhujelwa ngabantu abayi-over 300,000 e-America ngendaba ze-COVID. So khonokho kwakuqakathekile lokuthi abantu bebe lokuhlala kahle, izimali babezinikwa ukuthi la bakwanise ukuthenga ukudla, ngoba sasikwazi ukuthi izinto zonke zazivaliwe ngaleso sikhathi.